Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le MDC kumhlangano we Congress. Imbiko wesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba eyokuthi iGugurawundi yayiyimpi isolwa ngabanye.
So you find that ukunxa ikhuluma isitho njalo kuyamhlambaza ngumuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sikile ukuthi khona laphana kwakubulawa e-distanceless somebody umuntu wayesiyabulawa nge-violence. Thina abanye into lebi sithelile yithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Zonke lezi ndaba lizazizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le-MDC kumhlangano we-Congress ozenziwa ngenyanga ezayo eGweru. Kuzigaba eziyisikhombisa esezikhethe amabizo alabo abazancintisa kumhlangano we-Congress, igama likaChamisa yilo eselikhethiwe ukuba ngumongameli. Sikhuluma nje isigaba seManicaland siphakathi kokukhetha. Kodwa umbiko esiyitholileyo ithi bakhona kade bekhonona ngokuthi kuvunyelwe ukukhetha abanye abangelamandla okukhetha. Isigaba seManicaland isigaba esake sakhetha usibalukhulu webandla umnumzana Douglas Monzora ukuthi ancintise kukhetho olwedlulileyo lapho okwamangalisa abanengi ngemva kokuba uMonzora owayengakhethwanga izigaba ezilitshumi lanye waphenduka banguye wanqoba uChamisa. Sibuze isiphathamandla sohlangothi lwe-MDC olwe-MDC Veterans Association umnumzana Swithan Chirodza ukuthi ahamba njani amalungiselelo omhlangano we-Congress.
Bonani kuhamba kuhle ezindaweni zonke lapho kube le mbambeko lapha kobulawayo kulama-disease angakapheli. Kodwa kwezinye indawo ayikuhambe kuhle. Ngibona ngani omgqibelo ozayo wonke ama-province abe selokhu.
Kuyini okuhluphayo kobulawayo?
Kulama-disease amalutshwane angaqedwanga awawumele enziwe. So kube lelokhu zenini lokuphuza kwaselakalimen power.
Siyabona ukubana ama-province wonke asekhethile akhanya afuna ukuthi umongameli kube ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubona ngani ikhona yini eyodwa ezakhetha ongayisiye Chamisa?
Kusoke kwenzakale khonokho ngoba ungakhangela iCongress ka-2014 umnumzana uChamisa wathola ama-nomination kuma-province wonke kwasala iManicaland. Kuthe sokufika i-nomination eManicaland bamqambela amanga umfoka Chamisa bathi yena ukhombe umnumzane uTsangirai ngomuno. Kwaba yinto eyayenza ukuthi ibizo lakhe libe libizo elingahlambulukanga leso sikhathi. So ngakhangela nawo iCongress ka-2019, bona labana ababekhamba amanga ngabakho sebehlulekile. In fact, abantu sebekwazi ukuthi no bakhona abakhamba amanga. So ngikhuluma namhlanje uzabona ukuthi iManyikaland izakhetha umnumzane uChamisa. Singayema emasingu ama-district wonke vele asevotile okwakathesi. Ama-district vele alungisele ukuthi asekele uChamisa. So nxa ngibona vele akula province ezayekela ukuvotela umnumzane uChamisa.
Kubasekeli lapha siyabona ukubana amanye ama-province akhethe umnumzana Welshman Ncube. Kodwa amanengi kawamkhethanga asekhethile. Manje pho nxa inkokheli sikhethiwe akusoze kube lohlupho na lokubana abantu abavela esigabeni seMandebeleni abakho kunkokheli emqoka?
Ye, mbona ngani kungaba lodubo. Kodwa ke into enginanzeleleyo ukuthi umnumzane Welshman Ncube kazange akhankase kakhulu ezindaweni lezo lapha asele inhlanhla khona ngoba njengamalunga evase silama chapters ethu agcwele yonke indawo. Abantu ade becela ama nomination kipi siyabazi azange sithole ilokhuzeni ngathi i request ebantu indaba abasekela u Professor Welshman Ncube.
Hello ke ngumnumzana Swithan Jirowodza isiphatha amandla senhlanganiso ye-MDC Veterans Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi isiga seGugurawundi sasiyimpi hatshi umbhuqazwe. UJaramba wethulela amazwi ngemva kwengxoxo kaMnangagwa lomsakazo weZBC ayenze izolo lapho agcizelele ukuthi udaba lweGugurawundi kumele lukhulunywe kusegcekeni kungela kwesaba. UMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende wakhe unakekela umnumzana Robert Mugabe athi useSingapore lapho ayelatshwa khona. Uphinde watshela umsakazo lo ukuthi kabambelanga nhliziyo elukhuni Mugabe lomkakhe uGrace lanxa bamhlukuluza ngesikhathi besembusweni waze wabaleka elizweni. Uthi lokhu konke ababekutsho kwakungamanga ayeqanjwa ngabanye abantu ababefuna ukuthi asuswe esihlalweni. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla sambuza ngamazwi kaJaramba.
UJaramba I think ngalezo nsuku wayevele ekhona le lapha ethengisa khona amatomatisi akwazi vele ngakho laduzane nendaba yona le ngoba nanxa ngakhuluma ukuthi khona kwakulempi eyayiliwa both sides ukhuluma ngento ezika 1979 early 79 mid 79 kusiya emuva kubo 75 lapho kwaqalisela khona ungazali impi sichisa sokulamagorilla sivini. Lokhu akukhuluma kweGugurawundi lokho kuthiwa hayi impi kwakulempi. Akula Gugurawundi eyake yahlangana the exchange of fire lama-dividends kumbe lama-ex-vipro whatsoever ababezideploye kuphansi laphana ngobana those people were deployees ababefakwe njengamabomu laphana babengasuko bakankomo kumbe izapho. Bakhona bagijima besiya khona kuphela besizwe ingazani kunabanye babo khona ngale bafika labo baba ngama-victim for the same abantu bona labo ababecabangela ukuthi khona ngama-ex-vipro killers. So you'll find that nxa ekhuluma esitsho njalo uyalihlambaza ngumuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sibili ukuthi khona laphana kwakubulawa a defenseless somebody umuntu wayesiyabulawa nge-bayonet. Thina abanye into le besiphelile kithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo. Xa ekhuluma esitsho njalo uvusa amanxeba abuhlungu kakhulu ukuthi sicina siba ngabantu abayathukuthela kube kathi into lekingazani sisungulwa kuhle ukuthi khona ikhulunywe ibone ukuthi ihanjiswane njani abantu bemumathisane umlotho. Lokho okukhulumayo lokhu yangayikuwumana umuntu lwana simbalela nje ukuthi ukhohlakele ukhona laphana nje vele khona bana ngumthengisi omkhulu ngoba
nguwe G40 lwana umuntu lwana angikwazi ukuthi kanti yena upresident umthiyelani lokho ekhona phana umuntu we-G40 lwana nxa singafuna ukuthi sikhulume ngeqiniso umuntu lwana nje othanda ukubona isizwe sisiwa kabambanisa abantu so kungameva buhlungu lezilonda azivulayo zona lezi uthi khona kwakule exchange ufaya inhlamvu zazisuka ngale ezinye zisuka ngale ngathi lapha ngatho khona ukuthi kwaba le-exchange ufaya
bona labo okwakuthiwa ngama-distant njengoba usitsho ukubana abazange bake bahlangane la mabutho egugurawundi bengathiwa yini
akabazange belwisane nohulumende wezane kulabogwefela nobogayigusu abantu bayavele besazakala ukuthi balapha individuals it was not even a section ababengatshonakali behamba bengu-10 kumbe bebangakanyane kwakuyingabantu nje babehamba ngemedi bengu-5-3.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa nomnumzana Charles Nyoni yena ongusakhulayo olwela ilungelo loluntu sixoxa mayelana lo dubo olukhona elizweni olokuthi abatsha abaningi sebethatha izidakamizwa ngenjongo yokuthi bafise ukukhohlwa inkinga zabo sifuna ukuza ukuthi ubudlelwano ukhona na phakathi kwalokho njalo isimo somnotho eZimbabwe sona esingamanga kuhle mnumzana Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo unjani
ngiyaphila kunjani nami mnumza ngiyabonga ngokuba lami kuhlelo
hayi thina siphilile mnumzana Nyoni siyeza ukuthi abontanga abaningi sebeqala ukuthatha izidakamizwa bebhema insango bephuza lokho abathi ibronko ngezinto ezithiyeneyo injongo ngeke ukuthi bakhohle inkinga zabo wena uthini ngalokho
iqiniso leli sibili okuthi ontanga sebephatheke kudaba lezi ezokuthatha izidakamizwa lokhu nje kutshengisa okusegcekeni ukuthi ilizwe lethu kalimanga kahle ngoba alilanto eyokwenza njalo kayilamsebenzi yabontanga ukuthi ontanga bathole okokuyenza ngoba nxa sikhangelisisa kuthiwa abontanga balamandla amaningi ngoba basethengabontanga seke ngaswela umsebenzi wokwenza ngathiba sebethatha amandla awo sebewafaka entweni ezingayithize njalo entweni ezibakhambanisa impilo yabo
abanye abantu bathi njengoba isimo somnotho asimanga kuhle eningi labontanga sebebona ngani kungcono ukuthi bathathe izidakamizwa ngoba bayakhala besakula msebenzi wena yini umbono ngalokho
alokho vele ayisondaba esingakhuluma ngayo ngoba indaba yokuma kwelizwe endabeni zeminyethu iside sikhathi kusukisela ngaboma-1990 vele into ezingamanga kuhle abontanga beshela ukuthi beyinda lokhu vele yinto esesiyazi njalo yinto esiyaziyo ukuthi iyenzakala nsuku zonke kokuthi kathesi asisamangali ngoba wonke uhulumende lo owayekhona kudala lalo osekhona kathesi sebehlulekile ukuthi bashintshe indaba zemnotho waleli kule lizwe ukuthi abontanga bathwele empini ungakhanyela abanye abontanga kusikisela beqeda isikole kuze kube lakathesi seke lama-20-25 years sepl eqede isikole but kazakasebenzi kazake ngiyathele ngigcele phezulu so akulantinye angayenza ngaphandle kokuthela ebebambika intaba sizothatha izidakamizwa
awungitshele-ke Charles njengoba abatsha bekhala besithi izinto azimanga kuhle elizweni akula mali imisebenzi ayikho imali yokuthenga izidakamizwa bayitholaphi le mali
izidakamizwa-ke lezi nje imali ewuzithenga ayisonto ezidirayo kakhulu njalo imali abayitholayo le efanana leyokuthengisa emvakweni kumbe eyokugezisa izimota kumbe eyokuthela nje badalini lasebanganini yimali abayisebenzisayo ukuthi bathenge izidakamizwa ngoba akona okuyimbodlela okuyi-1 bakuhlalela beyi-4 beyi-5 bekunatha ngelisintana ngoba babe bengenayo imali yenu imali yokwenza lokhu nje kabangeke bayithela ngoba babe beyidinga beyiphanda ngandlela nazibabangafanisebesenza
Sike saxoxa labatsha abasebenzisa inhlanganiso ezijeneyo ezilenjongo yokuthuthukisa abatsha elizweni. Bona bathi bakhona abantu abahamba emalokishini abaqasha abantwana abancinyane ukuthi bathengise okudakayo kanye lesidakamizwa. Abatsha laba abathengisa isidakamizwa bangabanjwa ngamaphoyisa babopha bona, hayi umuntu omqatshileyo. Lokhu kungaba kuliqiniso na, njalo kuyini okumele kwenziwe ukuze abatsha laba bathole usizo?
Liqiniso sikile, le yinto eyenzakalayo njalo ayenzwa ngumuntu ofana lami ozihambelayo into oziphilela impilo yokujulisa. Yinto eyenziwa yilaba abantu abakhulu esibathi aba-influential ngesilungu. Into okumele iyenziwe njalo into okumele iyenziwe nguhulumeni yokuthi uhulumeni kumele adingile ubudanga umuntu ezokwenza, athiyane lokusebenzisa umthetho, athiyane lokusebenzisa indaba zamapolitiki ezokuthi kungaba lemali emabhankini abodanga. Isinga sokuthi sengisa indaba zamaphathi ukuthi laba abathole imali, laba abangathole iphathi labathole imali. Ngoba nxa sikhuluma ngabontwana sikhuluma ngomntwana weZimbabwe, kungafelani ukuthi igqoke ibhatshi lephathini.
Hayi, mnumzana Charles Nyoni, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labantu.
Lami ngiyabonga kakhulu mnumzana ngokuba nami kuhlelo.
Nangu mnumzana uCharles Nyoni ongomunye wabatsha abalwela ilungelo loluntu. Zulungandaba litheni ngodaba olukhona egudwini namhla? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, yoni username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lwethu lwabatsha. Nxa zikhona, lingangibhalela umlayezelo kuTwitter njalo kuInstagram. Kwanele kwalamhla, olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Benana masiva wenziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke. Lamhla ngikhuluma lonkosazana Sikhathele Nyathi. Mamdluli, kunjani mama?
Ngiyaphila Dlulile, njani?
Hayi, siyaphila. Kunjani kona ngapho ke okhona?
Sizululiyana lezinsu.
Ye, wena uyingcwedi ke kwezamasiko, uyakwazi okuningi. Sike sixoxe nje lamhla sibabili ngakhona ukuthi nxa intombi zizuza ijaha, okokuqala kumele iyenzeni?
Kumele bayazane bona ngokuba yibo kwabo. Nxa sebeyazanile laphana esintwini, esindebeleni sakithi, kumele ukuthi ijaha nxa kuyukuthi ngempela ngempela lifuna ukunithatha, into yokuqala liyanginika noma iyembe noma ikepesi noma yini nje ayijwayele ukuyigqoka, ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi kumbe ngizithwele, nxa bembuza ukuthi nxa ebuya labakibo bebuza ukuthi uyamazi yini lo muntu, abangikhaya bembuza ukuthi uyamazi yini lo muntu, ngithi ye umazi ngani, sizakwazi ngani ukuthi uyamazi? Kumele ngitho ukuthi isikipa lesengisigqokileyo nesakhe. Bese beyabuza-ke abangakibo ukuthi liyasazi yini lesi sikipa, labo bevuma ukuthi ye isikipa lesi yasazi, kumbe ikepesi leyitsha yakhe.
Nxa yena sefisa ukuthi ayekibo kajaha, umuntu aqala ukukhuluma laye vele ngubani?
Nxa kuyukuthi yile jaha liyafisa ukungithatha, umuntu engihamba ngisiyamtshela ukuthi sengithole ijaha lifuna ukuyaziwa ngikhaya, kum khona ngisho njalo ngoba indoda iyeqala ukwaziwa, lifuna ukwaziwa ngikhaya, umuntu engixoxa laye ngu-anti wami, ubabakazi ngesiNdebele, kumbe umalumekazi.
Kodwa nxa ungela malumekazi ugcina usenzani?
Ungadinga nje umuntu omdala ongumakhelwane othembekileyo esigabeni, ongeke akuyitshelele eceleni umazi zanti phela uyakusenzela ukuthi ayazise abadala. And then kulokunye futhi esikwenzayo esintwini ukuthi nxa singavumelana mina le jaha anti u-anti kumbe omunye umakhelwane uyabe esevele sekwasini le jaha, nxa singavumelana le jaha ukuthi kwesinye isikhathi ijaha liyabe lingala mali yokuzovela, kumbe lingaka angazi ukuthi kuyabe ngingakubiza ngithi uyabe ngakakwanisa izinto zonke ezikwanileyo, into ayiyenzayo uyabuya lapha ngikhaya azosizokhulumisana ukuthi uyafuna ukungithatha. And then into esiyenza siyasifaka imali ngaphansi komqamelo kumbe ngaphansi kwecansi ngitsho njalo. And then bese ngiyalayela umna wami oyinkazana ukuthi imali leyo ungavuke ekuseni uyihambise kumama nobaba. So umna wami lo uzathatha imali ayihambise ebazalini bakhe. Abazali bami nxa bebona imali leyo bazahlebe bekwazi ukuthi kutsho ukuthi kukhona lapho engiye khona le jaha. Labana abakibo kajaha ngale bazathuma umuntu ayefikela noma kobabakazi noma komalume ukuthi dingela nini ngapha.
Kube sokudingwa-ke khonapho, kudingwa njani manje?
Xa sokudingwa-ke phela laphana ukuthi dingela nini ngapha, kutsho ukuthi yena lo abafikele kuye besiyakhuluma ilizwi lokuthi dingela nini umamzibi ngapha, Uyese litombo ke lo. Uyese zakuthi ithunywe lapha ngabakoduke banthoma ukuthi lidingele ngale kibo. Bona bangkhayi basebenza phendula amazwi bephendula umuntu. Onguye othunyiwe ukuzokhuluma ukuthi dingelani mina ngapha ukuthi bona bafuna kwenziwe njani. Njengokuba phela umntana wangale uDube ufohlile, anti ufohle umuzi lokho.
Kuba khona pho ke mamdloti.
Yiso into sangikona esindebeleni engisaziyo nje ukuthi xa singabantu njengoba singabantu besindebeleni ukuze singalahlekelwa yindlela yethu. Asifundise mina abantwana noma kusemadorobheni umntwana angaphongi uvuka nje esehlezi komakhelwane ngale vele seyenzile sokuright sokukwanile kulandela isintu Dube noma kusedorobheni noma kungaphi. Asisilandeleni isintu sethu, sifundiseni abantwana bethu abangamankazana ukwenzela ukuthi sasa imizaba iyakhayo ibe yimizi eqinileyo wonke labangabafana. Ungatshelelwa ngumntwana ekhaya, umntwana kabe kwazi ukuthi nxa kuyukuthi ngempela ngempela ijaha leli liyamthatha isintu sibuya kuqala ukwenzela ukuthi into zakhe zonke zihambe kuhle. Zona izinto zokuthiya imali noma ngaphansi kombhedi imali iyasala, noma ngaphansi komkamelo imali iyasala. Lakhona okuyana kokuthi nxa ethwalishwe ngumfana akhulumela lijaha leli lalo libe kwazi ukuthi kumele linike intombi something yalo eliyigqokayo ukwenzela ukuthi nxa sekubuya laphana bezokhuluma ngesisu kube lobufakazi bokuthi ngempela ngempela ngesakhe nangingijeli yena. Uyayibona?
Yes, siyamuzwa umamdluli lapho uyakhuluma sibili. Ngithathele ithuba ukuthi ngibonge unkosazana Sikathele Nyathi umamdluli ukhona ngale ke kwele Botswana. Umamdluli ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu umamdluli ungathina nakusasa.
Umbonile lamdluli.
Hayi ke walamhlasima lapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ogibs tube lilale
lobo logogo benzi kangele zinyezi siyo wazina masiko kangele manyama baya wazina masiko uwa usenzi we mandu uwa usenzi hawatala hawatala.
Yekudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntunga milinkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo balalela abathandekayo. Namhlanje sikhangela ilizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli. Siyakhangela uvesi 59:60 ngesahluko sika 80 vesi lokuqala. Kufundeka kanje: uStefane bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi ungababaleli lesi sono. Eseshilo lokho walala ubuthongo, chapter 8 verse 1. Kepha uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje ntambama ngithe sikhumbuzane ngelizwi lokuba ngufakazi walokhu okwenzakalayo. Zikhona izikhathi lapho esifakaza khona ngoba sivele sizimisele ukufakaza ngalokhu kuyabe kusenzakala, kuze kuthi lanxa sesibizelwa ezinkantolo emthethwandaba ubana sinika lobu bufakazi sibunike ngokugunya ngobana yithi esiyabe sisazi. Kodwa-ke kule ndaba ungayikhangela kahle, kule ndoda igama layo kuthiwa unguSawuli. Ungaqansala kancinyane indaba le ekukhanda kaStefane, uzafica ukuthi laba ababefuna ukumkhanda ngamatshe uStefane bakhumula iy'ngubo zabo ezazizabaphambanisa emsebenzini bazibeka ezinyaweni zensizwa le kuthiwa unguSawuli. Chapter 8 verse 1 uthi uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Yibo bufakazi engifisa ukuba sibukhangele okwemizuzwana le elandelayo. USawuli wayekhangele wabona konke okwenzakalayo ababekwenza uStefane bemkhanda ngamatshe. Yena uSawuli wayengathi, mina ngiphosanga ilitshe, angimjikijelanga, angimlimazanga, angikhiphanga igazi ngoba kawulathe ngalwenzayo. Kodwa ilizwi lithi uSawuli wayevumelane labo ukuthi uStefane akhandwe ngamatshe abulawo. baningi abantu ababona ububi usenzakala bangenzi lutho ngakho kodwa lithi lizwi nxa ukhona usenziwa ububi uvumelana lakho baningi abantu abahlukumezekayo abalimalayo enyameni lemphefumulweni abanye sikhangele sibukele sisithi awulani lathi inhliziyo yakho nxa ivele ivumelana lalawo babantu abenza lobo bubi lawo uyingxenye yakhona singathi thina-ke nangu uSaul wakukhwabitha wakukholisa ukuklabalala lokuqhatha kukastefane kodwa-ke ngobana wayesesengusawul indaba le ungayilandela uzafumana ukuthi phambili yena lo Sawuli waguqulwa ibizo waba nguPhawuli esinanzelele ububi balokhu ayekwenza nanzelela okwenzayo nanzelela okubonayo nanzelela okubukayo xa kungokubi uyayelwe ukuphambisa ibizo lakho lawo uyingxenye yalobo bubi uNkulunkulu asisize sibalekele uba ngobufakazi bezinto ezimbi xa ulutho lulubi asiphakameni sikhulumeni singayekeli abantu belimala belinyazwa thina esikholwayo sikhona
akuyiphethe
asikhulekele baba thixo engcwele sinike umoya umelane neqiniso ezikhathi zonke singabi ngofakazi bezinto ezingayisizo wenze ukuthi uze usiguqulele amagama ethu asuke kokuba ngosawuli sibe nguPhawuli xa sisenza izinto ezinhle ebusweni bakho lebusweni babantu bakho uzube lathi sukela manje uzibona phakathi amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silofundisi Thande Kozinti Mkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ake sikhangele impumela yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. IWange 2 Ngezi 1, Herentals 2 Yata 2, kuthi iManica Diamonds 2 Le Triangle 2.
Awuthele kancane wemzulu ehenkini ipipapalaza. 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 Bemalume enyezi mthandu tjwala. Bemalume enyezi mthandu tjwala. Bemalume enyezi mthandu tjwala. Bemalume enyezi mthandu tjwala.
Ekuseni ngamabhiya ntambama ngamasese akubuthele kancane wemzukulu. Hayi sigqiba ke uhlelo lwethu lengoma leyo emnandi singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. So seba sombala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le-MDC kumhlangano we-Congress kunyanga ezayo. Imbiko yesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba ukuthi igugu rawundi yayiyimpi hathi umbhuqazwe isolwa ngabanengi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.